Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine emhla ka 7 Mabasa 2022 uPrexedis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
But uyafihla wena indoda yakulesibha. Ngoba izinto lezayo ke zithenga ezilana ama microwave wonke lawa la wathenga ngani. I'm naba nje uthi vele lokhuphiwa abelu ngithi into ezilapha zonke siziphiwa abelu esibasebenzela. Baqeda lapho baphuma la ephandle. But sicela R300. Abe mbanikeza leyo R50 bayithatha. Ngemva kokuyithatha babentshela ukuthi hayi sisizabona ukuthi sizameza njani lo buti. Anti ulo le German ngabe ngithi eh nguye lo rust. Kwahle kwaba yuhamba wakhe vele ngamgcina khona. Uba mncane wami uhambile epolice wamcheck. Amaphoyisa afika amtshela ukuthi umuntu onjalo usendaweni ethi bamtshisa.
Kulesi zalwane seZimbabwe esibulewe ngokukhandwa ngamatshe emva kwalokho satshiswa yizizalwane zakwele South Africa ebezidinga abakwamanye amazwe abaselizweni ngokungekho emthethweni.
So kuzaba isikhathi esiningi imobilization kumbe ngathi ukuqoqwa kwabatsha kuzabe kusenziwa ke kule njini ebhukwini lobuso laphana kubo Twitter, laphana kubo Instagram, laphana njalo kuma WhatsApp groups.
Umanyano weZimbabwe Christian Alliance uthi usungule umkhankaso wokukhuthaza abasha ukuthi babhalisele ukuvota ngoba abanye abaphathi bezinkonzo abakhulumi ngakho besithi yikuphatheka kwezombusazwe.
Nxa sikhangela ithemi leyo nje sibona kungela kufunda okwenzekeleyo ngani ngoba ababalisi babaphuzile ukuvula izikolo besakhulumisana lo hulumende ngenxa yeholo labo eliphansi. Futhi sekunjalo uhulumende wasethathela inyathelo lokwethusela ababalisi ngendlela ezehlukeneyo. Lokhu yikho okwenze ababalisi bengenelisi ukuthi besebenze kuhle.
Izikolo zivaliwe lamhla kugqitshwa ithemu yakuqala kodwa ababalisi bekhonona ngokuthi abafundi basemuva kakhulu ezifundweni zabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kulesi zalwane seZimbabwe esibulewe ngokukhandwa ngamatshe ngemva kwalokho satshiswa yizizalwane zakwele South Africa ebezidinga abakwamanye amazwe abaselizweni ngokungekho emthethweni izolo ebusuku elokitshini le-Deep Sploot eJohannesburg kwele South Africa. Uthuso Kumalo sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umkamuye unkosazana nomsachuma utshele Studio 7 ukuthi yena lomkakhe umnumzana Elvis Nyati bebesigwetshisele kumakhelwane bebuka imidlalo yokulingisa kumabona kude. Besahleli bazoyixuku lezalwane zakwele South Africa ebeligidimisa abantu bokuza phandle obekuthiwa baselizweni ngokungekho emthethweni. Ngaleso sikhathi baphume babaleka ngokusweleka kwenhlanhla. Unyathi lomngane wakhe babanjwa batshaywa kwabuhlungu kusetshenziswa izigodo amatshe lensimbi besetheswa umlando ukuthi abanamapasipoti njalo bayizigebenga. Ngemva kwalokho baze laye unyathi endlini bafuza endlu yonke bethi badinga umbhobho wakhe bawuswela ngoba engenawo. Babuza ipasipoti yakhe bayiswela. Qede lapho batshaya unkosikazi wakhe bamthathela imali. Bahamba lo nyathi bafika bamkhanda ngamatshe bamtshisa waze wafa. Unkosazana Chuma uthi bazwa ubuhlungu obukhulu.
But uyafihla wena indoda yakulesibha. Ngoba izinto lezayo ke zithenga ezilana ama microwave wonke lawa la wathenga ngani. I'm naba nje uthi vele lokhuphiwa abelu ngithi into ezilapha zonke siziphiwa abelu esibasebenzela. Baqeda lapho baphuma la ephandle. Bathi sicela R300. Abe mbanikeza leyo R50 bayithatha. Ngemva kokuyithatha babentshela ukuthi hayi sisizabona ukuthi sizameza njani lo buti. Anti ulo le German ngabe ngithi eh nguye lo rust. Kwahle kwaba yuhamba wakhe vele ngamgcina khona. Uba mncane wami uhambile epolice wamcheck. Amaphoyisa afika amtshela ukuthi umuntu onjalo usendaweni ethi bamtshisa.
Umfo wabo kamufi umnumzana kusana Ncube uthi okubazise ubuhlungu ukuthi uNyathi weyindoda elungileyo engayazi la kancane impilo yokuganga.
Kola bamchise kola bamchise ngamathaya bamchise laphana then amapolisa athi amthole esaphila then bamikele wajabuza wabheka belonke bezama ukususa amathaya lana bengakhuphi. Amapolisa bamikele belonke bebuza istatement but umuntu lana ephila bengamthinti.
Bese kulamalanga amabili zakhamizi zeDeepsloot zitshengisela zisithi abokuza ababuyele kibo. Umphathindaba ogatsha lwezamapholisa umnumzana Bhekicele laye ofikileyo kuleli lokitshi kodwa wangayi ukuyakhulumisa imuli kaNyathi usole kakhulu ubugebe ngalobo.
We will not allow communities to take law in their hands. It's the job of the police and nobody else.
Kusenjalo isiphathamandla se-ofisi yommeli weZimbabwe kwele South Africa uConsul General Melody Chawurura uthi bethuswe kakhulu ikubulawa kukaNyathi.
As I speak, the consulate team is on the ground engaging with the host government authorities with a view to establish facts on the ground and also to find ways in which we can support them.
Imuli kaNyathi ithi isilungiselela kuyamngcwaba ekhaya kodwa isadinga usizo lwemali ngoba ubesebenza amalanga amalutshwane engelaye uma singcwabisane. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Umanyano weZimbabwe Christian Alliance uthi ususungule umkhankaso wokukhuthaza abasha kubana babhalisele ukuvota ngoba abanye abaphathi bezinkonzo bengathandi ukukhuluma ngalolu daba besithi yikuphatheka kwezombusazwe. Umqondisi walomanyano umfundisi uSenzwanda uthi bazasebenza lezinye inhlanganiso ukuqhuba umkhankaso lo ezigabeni zonke zelizwe okugoqela lasezinkundleni zebulenjini. Uthi izizalane zeZimbabwe ezikwamanye amazwe lazo zizaphatheka kulolu hlelo lona luzasungulwa okusemthethweni kusasa. Umfundisi Sibanda utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi ukholo lwesiKristu luyavumela ukuthi abantu bazikethele inkokheli.
Le i-youth campaign izayenziwa ikakhulu ebulenjini ngoba sinanzelela ukuthi abantu abatsha abaningi bakubo Facebook, bakubo Instagram, bakubo Twitter, abaningi njalo bakubo WhatsApp. Abasemakhaya sizabadinga ngama-SMS. So kuzaba isikhathi esiningi i-mobilization kumbe ngathi ukuqoqwa kwabatsha kuzabe kusenziwa-ke kulenjini ebhukwini lobuso laphana kubo Twitter, laphana kubo Instagram, laphana njalo kuma-WhatsApp groups. Ngakho sikhangelele ama-numbers amaningi kakhulu, sikhangele 16 districts ezifuna ukumobilize kodwa sikhangele iZimbabwe yonke ijikelele. Njalo besifisa ukuthi bona abatsha bazabe betrainwe ukuthi bemobilize abantu bazangena futhi njalo ema-church physically ukwenzela ukuthi bemobilize abantu bekhangelene ngobuso. Ikanti njalo siza mobilize abanenge kule njini thina ngapha esikristwini. Yikho sometimes abafundisi aba-discourage abantu bethi hayi lokho kokurejista ukuvota ayisikho into esebhayibhilini. Ngakho na siyakhuthaza labafundisi ukuthi bekhuthazeke izimvu zabo ukuthi konke lokho esikwenzayo kuyingxenye yethu. Siyabona ukuthi o-census lababuyayo uJesu yena ngokwakho waba le-census eyayenziwayo la ekhona njalo ukurejista ukuthi uthole i-ID kungumthetho weZimbabwe. Ikanti khona vele ukuvota siyananzelela ubabazala kaMose uJethro emkhuthaza ukuthi khetha abakhokheli ku-Exodus. Siyamnanzelela ekhuthazwa laphana ukuthi khetha abakhokheli abangakhangela abantu. Ngakho-ke ukukhetha umkhokheli kuyingxenye yethu njengamaKristu njalo kuyi-responsibility yethu.
Kahle kahle lizawuqhuba njani lo mkhankaso?
Le i-youth campaign izayenziwa ikakhulu ebulenjini ngoba sinanzelela ukuthi abantu abatsha abaningi bakubo Facebook, bakubo Instagram, bakubo Twitter, abaningi njalo bakubo WhatsApp. Abasemakhaya sizabadinga ngama-SMS. So kuzaba isikhathi esiningi i-mobilization kumbe ngathi ukuqoqwa kwabatsha kuzabe kusenziwa-ke kulenjini ebhukwini lobuso laphana kubo Twitter, laphana kubo Instagram, laphana njalo kuma-WhatsApp groups. Ngakho sikhangelele ama-numbers amaningi kakhulu, sikhangele 16 districts esifuna ukumobilize ukuthi asikhangele iZimbabwe yonke jikelele. Njalo besifisa ukuthi bona abatsha bazabe trained ukuthi bemobilize abanye bazangena futhi njalo emachurch physically ukwenzela ukuthi bemobilize abantu bekhanelene ngobuso. Ikanti njalo sizamobilize abanye ngekule njini. Njalo ngifuna ukugcizelela ukuthi sisebenza lezi nhlangano sezabe sisebenzela ehlangothini lweMashonaland leHarare. Lazo zizakhangela 16 districts, so kuzaba le 32 districts esizabe sizicover ngalomkhankaso physical, ukuthi lapho sabe sihamba sibonana nabantu. Kodwa ekulenjini sikhava iZimbabwe yonke, sikhava labane abakudiaspora, wonke umuntu ongumyouthi sabe simfuna ukuthi arejiste njalo ayivota inkalakatha yekhampeni esizabalayo kumaKristu.
Lo umfundisi Useni Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7. Izikolo zivaliwe lamhla kugqitshwa ithemu yakuqala, kodwa ababalisi bekhonona kakubi ngokuthi abafundi basemuva kakhulu ezifundweni zabo. Ngakho izikolo ezimbalwa sezikhulumisane labazali ukuthi abafundi ababhala imihloliso lonyaka baqhubeke befunda ngekhefu. Obathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukuvalwa kwezikolo kuletha imizwa ehlukeneyo phakathi kwabazali labafundi kubangelwa zindleko zokubhadalela izifundo zekhefu. Umbalisi olilunga le-Amalgamated Rural Teachers Association, uSifiso Hlabangani, uyalandisa. Unkosikazi Methembe Sibindi, umzali olomntwana ofunda ibanga lesine kubanga eliphezulu, uthi ngendlela isimo somnotho esiyiso akubavumeli ukuthi bahambise abantwana esikolo izikolo zivaliwe.
Masikhangela ithemi leyo nje sibona kungela kufunda okwenzakeleyo, ngani ngoba ababalisi babaphuzile ukuvula izikolo besakhulumisana lohulumende ngenxa yeholo labo eliphansi. Kuthe sekunjalo uhulumende wasethatha elinye inyathelo lokwethusela ababalisi ngendlela ezehlukeneyo. Lokhu yikho okwenze ababalisi bengenelisi ukuthi besebenze kuhle, becabanga ngokwethuselwa lokhu. Abanye benikwa izincwadi ezokubaxotha imisebenzi, incwadi ezinzima ezolokwethusela phakathi. Lokhu kuba nzima ukuthi umbalisi asebenze gadalala ekubiseni imfundo yom.
Unkosikazi Maki Maseko, isakhamuzi sakoBulawayo olomntwana ofunda ibanga lesikhombisa, uthi abantwana basalele emuva okungathandabuzwayo, balesifiso sokuthi bafunde izikolo zivaliwe, kodwa kuningi osokungabavimba.
Ngendlela umkhonomo welizwe ongakhona, kunzima ukuthi sithi abantwana bahambe esikolo izikolo zivaliwe. Asisoze senelise ukuthi sibe sibagadisa ngapha ischool fees sifunakala izikolo zingakavulwa. Njalo nxa bengasoze bavale, kuyamele kubhadale futhi mbijana ukuthi bahambe kuma-holiday lesson. Kunzima, kodwa isifiso sethu sikhona ukuthi abantwana bethu bafunde ngoba basemuva kakhulu ezifundweni zabo.
Unkosikazi Sukoluhle Ndlovu olilunga lenhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Association of Zimbabwe, uthi kunzima ukuthi basebenze kuhle besethuselwa.
Abantu bethu basalele emuva okungadingwayo ngoba kulama-grade amanye abangawafundanga. Ngakho abantu bethu siyafisa ukuthi kube khona okwenziwayo ukuthi bafunde okuningi abangakufundanga. Okunye okusizisa ubuhlungu yikuthi ababalisi isikhathi sonke nxa izikolo zivulwa kumele kube le-strike, bedlalisa isikhathi sona sadlaliseka vele.
Imizamo yokuxhumana lesikhulumeli sogatsha lwezemfundo yehlule ngoba engaphenduli ucingo. Kodwa ngenyanga kaNhlolanja lonyaka, isikhulumeli sogatsha lwezemfundo sazisa ukuthi ababalisi abavunyelwa ukufundisa ezindlini kanye lokuthi benzise izifundo ngekhefu behlawulisa abafundi ngenxa yokuthi baleholo abaliphiwa nguhulumende. Abazali abaningi baveze imizwa etshiyeneyo ngemfundo yabantwana, bethi izinga lemfundo yabantwana bonke elizweni yehlile okutshengisa obala ukuthi kukhona okumele kwenziwe ukuthi kuvuselelwe imfundo yeZimbabwe ezikolo. Zisithi ababhala imihloliso lonyaka kumele bafunde ngekhefu ukuze abantwana bafunde abangakufundanga. Abanye abazali bathi abasoze benelise ngoba belabanye abantwana okumele bebalungiselele ukuthi bayeqala izifundo zika lower 6 ngesikhathi sekhefu, imali zizabakhama. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ulife Talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazana ukumelana nehlupho ababhekane lazo empilweni. Umbala olithanga usudale inkulumo edalele eParliamente lapho kungasavunyelwa amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, ukubana agqoke impahla ezilombalalo. Kube lokuxokozela edaleleli izolo ngesikhathi amalunga e-CCC anqobe kukhetho lwama-by-elections lapho abafike edalele House of Assembly bebophe amathayi alithanga, abesifazane belezembatho ezilombala olithanga njalo. Bagcine bengena ngenkani kuleyo ndawo ngemva kokuvinjwa ngabezomvikela edalele ePhalamende. Umlawuli wedalele House of Assembly uMnumzana Jacob Mtenda utshele amalunga we-CCC ukubana engabuyi igqoke izembatho ezilombala webandla leli edalele ePhalamende. Imithetho yedalele ePhalamende ikubeka sobala ukubana amalunga lo awesilisa akhangelele ukuba igqoke amasuti kuthi abesifazane bavunyelwa ukugqoka izembatho eziveza amasiko abo. Imithetho le ayikubeki sobala ngokugqoka amathayi lezembatho ezihambelana lemibala ezisetshenziswa ngamabandla ezombusazwe. Akuvunyelwa ukubana ilunga ledalele ePhalamende ligqoke okulemifanekiso eveza ukubana umuntu usekela liphi ibandla. Kambe kutshoni lokhu okwehlele amalunga e-CCC? Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa loMnumzana uCaca Phulo omela inkulumane edaleni lePhalamende engowe-CCC kanye loMnumzana Joseph Chuma owake wamela iphelandaba Mpophoma ekubandla leZANU-PF.
Ukuthatha ngaphi ukuthi abantu babavunyelwa ukugqoka amathayi ayiyelo khona kungekho ebhukwini lemithetho ePhalamende okuthiwa ngama-standing rules and orders. Yikho lapho-ke okuthiwe kuza kuqala kuyekhangelwa indaba leyo ngemva kokuphikisana ngoba yena ubesithi sasa mfuna ukubona ugqoka amathayi ayiyelo ekhuluma laba-representatives abantu njengabantwana. Kwase kucubungulwa-ke kwakhangelwa impumela yakhona ngibona ngazani bekuthe izakhulunywa namhlanje kwakhethwa abantu abazangena kukomithi leyo ezakutsho ukuthi kuzahamba njani. Ngibone ngane ekucineni kwakhona kuthiwe amathayi yelo akusabelanga agqokwe ePhalamende. Okuyinto emangalisayo Gibbs, ngoba phela wena vele kuwardrobe yakho ithayi layo ngiyakwazi ukuthi ulethayi ebomvu kumbe i-blue kumbe eyelo kumbe emnyama. There are very few colors for amathayi, wonke adlalile somewhere kula lapho. So thina sikuthi ubona kuyinto emangalisayo kakhulu kubana kungaba ne-ruling enjalo ngoba ama-rules wona athi akuvunyelwa ukugqoka impahla ezitshengisela ukusupporta iparty ethize ezile insignia lama-slogan ezitshengisela ukuba ngezeparty ethize. Ithayi, a plain tie eyiyelo kayingeni khona lapho kayigoqelwa ngama-rules lawo esikhuluma ngawo.
Ye, sizwe-ke golide wakwaba edalela ePhalamende uyakwazi konke lokho ukuthi kumele abantu begqoke njani. Akungeni khonapho uyamzwile lapho-ke uphule ekhuluma ngalo ludaba.
Kuhle ngoba sikhuluma lo muntu onjengomfowami uCaca Phulo uzele econic njalo eyilaw officer abayibo abahamba ngezomthetho kumadali lawa awenza umthetho njalo aphinde abe yilaw maker engomunye walabo abalungisa imithetho edalela ePhalamende. Siyakwazi sonke ukubana i-CCC iqala ihle yaregister ukhala yelo waba yisimbu yabo iparty so to say bahle bathi kona yellow fever yellow is everything Baba yinto okuthola isinto efana nalokuthola iidentity yeparty ye-CCC. So ke ukuthi kuba nzima ngabo ukuthi bekucungule kolokuthi nabeku-analyze ukuthi bebonde hayi. This is one of our sort of logo now ngoba talking about iCCC, we talk about yen. Noma thina ikunjenza kuzani tensisa amakhala amaningi red, green, yellow nalokhu nalokhu. Asikaze siwafake siwathi nanga amaphathi endlela okuzinethu. Siyakugqoka nje lokho balungisa ingane ebuyingeni ibiyi-red, ibiyi-green, akula ndaba lokho. Kodwa uCCC specifically ufakile ukuthi uyellow ngewabo bama ngoyellow, but yellow everything. Bonke sokuyiyellow xa begunuma bebesenza njalo. So pho ke nxa sebengeni sivulana uthi August awuya. Yindlu engamelanga kube nokuba ndlulela iwenza ngokuthi wena uvela kuyiphi iphathi kumbe uvela kuhlangothi lokuhlala kumbe likhiwa ngumuntu omnyama kumbe ulitoka kumbe lishona kumbe liNdebele laphana sokube abantu bezohlangana bonke besenza umsebenzi welizwe. So pho-ke kuyini okuhlungu okuhluphayo lona bakhiphe into ehambelana lephathi yabo.
Isimboli ye-CCC ubuso bukaNelson Chamisa labo si abathathu abakhulu yiyo ilogo yethu. Ilogo yethu is not the yellow. The yellow color is not our logo. Ngumbala esilawo njengeparty. Uzathola ukuthi iMDC la ile lombala wayo obomvu. Uthole ukuthi iZANU-PF ile red, ile green, ile black, ile white. Wonke leyo imbala. So wena ubona ngazani ama members of parliament eZANU agqoka amathayi angumhlobo bani? Nanga ubuzo wami sokumele bagqoka i-orange. Lo umthetho mboni ngazani u-speaker laye usebenzise ukusisa kwakhe kwe-CCC ngesikhathi kuvotwa wasesithi abantu bagqoka amathayi ayiyelo. Kodwa iqiniso ukubana ukufananisa ithayi eyiyelo eplane le flag leZANU-PF kumbe lama emblem lama logo ngibone ngani akusiyonto ekuhambela naye. Ithayi mina yinje amathayi ngilawo ngilethayi ebomvu ngilethayi eyiyelo mina bemvele ngigqoke ithayi emnyama ngiseparliament the other day ithayi eyi-orange kumbe eyi-pink angilayo bani ukuthi ngeforce ngathesa ukuthi ngiyebopha ithayi eyi-pink ngenxa yokuthi kulo muntu osecabanga ukuthi iyelo ngoba akubhalwanga khona lokho kuma-standing rules uspeaker of parliament usebenzisa umbono wakhe kuthiwa i-discretion kodwa la i-discretion leyo akumelanga isetshenziswe ngendlela edlulisileyo nasibone ngani yikho okwenzekeleyo lapho
konopha-ke golide
asihambeni ngezinto ezi-neutral ezingelankulumo ezingelakudinga ukuthi njengoba ngithile ithini zanupf azange isebenzise any colour ezawakhala but i-CCC you have made it very clear publicly ukuthi hayi thina vele iyelo ngeyethu
siyakuza kakhulu golide kuba khonapho-ke ngamafutshane babaphula
ngiyajabula indlela ugolide akhuluma ngayo ngeyelo konke iyelo everything ibone ngani uyizwisisile i-CCC.
Umnumzana kucaca phulo ngumeli wenkulumane edalela ephalamende webandla le-CCC elo mnumzana Joseph Chuma owake wamela iphelandaba mphophoma ekubandla leZANU-PF bexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7. UZulu wasemaphisa ngezansi emaNdebeleni ukhuthazwa ukubona ahlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 phansi kohlelo lwabesibhedlela semaphisa district bencedisana labasebenza kwezempilakahle kungelampathalo abe-community health volunteers olujonge ukuba zonke izakhamizi zihlabele eli jekiseni njalo zithole ulwazi ngobhubhane lolo. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba esemabonyana ekhezi.
Inkuthazo yenziwe nguNduna Ngwenyama Fuyane lapho evula okusemthethweni isakhiwo sedale lenkundla yesigaba sakhe emaphisa emabonyane lapho achaze ukuba yena sewahlaba amajekiseni amabili okuzivikela ku-COVID-19 kunje uthi uselinde ukuhlaba elesithathu. UFuyane uthi ukhathazekile kakhulu esigabeni sakhe ngalabo abalokhe behlehlela emuva ukuba bahlabe ijekiseni elivikela ulaka lwe-COVID-19. Mathonsi wesibhedlela semaphisa district hospital uthi benza konke okusemandleni abo ukufinyelela ebantwini bebahlaba ijekiseni elivikela iCOVID-19.
Njoba sinomkhankaso wokuhlaba iCOVID vaccinations nationwide, thina indlebe zihlala ziphansi silindele imkhankaso le micimbi uhlangana kwabantu. Siyabe sikhona ukuba sibancedise ukuba bahlabe ababesethule ukuthi bathole inyawo zokufika lula, ababe bengenelisi ngezinye izinto labalobuvila nje. So sibalethela ama-vaccines eduzane. Sibuye sibancedise futhi le-COVID protocols eziyabe zifunakala ngesikhathi nxa besemcimbini yabo. So yiwo amathuba esiwathathayo, siyathaba futhi ukunxuswa la ukuthi sibuye lathi njengoba siyi-stakeholder e-community kodwa sahle savunyelwa nokuthi sinike abantu ama-vaccinations.
UMatron Mathons ukhuthaza abantu ukuba bahlale bethwele amakhadi abo okuvikela igcikwane ukuze bahlabe wonke amajekiseni.
Siyacela sibili ukuthi bebe besondela kancinyani kancinyani njalo belalele okuqakathekileyo kwabo. Siyabonga ngoba besingathembi ukuthi singafika yona u-20 kodwa hayi, abantu babuya sibili abaningi nje basife batshaywa yikukhohlwa amakhadi. Sesibakhumbuza nje ukuthi hayi, isikhathi sonke bahambe bethwele ngoba lapho abakhona siyabe sikhona. So abaseduze bagijime babuya lawo, siloko sibona bethontela kodwa siyabona ukuthi hayi, sizabathola. Besicela nxa kusenza bebe beloko bekhunjuzwa besondela.
Udubo olubhekane leZimbabwe yikuba amajekiseni la ayaphela amandla uma engasebenzanga. UMatron Mathons uthi emizameni yokumelana lalolu dubo sebelanda abantu duze lemakhaya lasemcimbini.
Kuthi ama-hayi-hayi abogogo siwakhangela. Namhlanje siqakathekise i-COVID vaccinations ngoba ama-vaccines anama-shelf lives. So singayekela ukuthi siwagijimise angagcina se-expire. Njalo sikhayelane lo mkhankaso kubekiwe, siyakhankasa singadlula kikho, siyahlanganisa futhi lokunye. Okwanamhla kusenze sabantu asibonakana umcimbi mkhulu ule attention enkulu ebantwini. So sathi singabadistebhi kakhulu asingene ngomkankaso wokuphela kodwa siloko sibatshengisa ukuthi lingasondeleka esibhedlela kumbe ngensuku ezibuyayo siza kulanda ngakho konke.
Unkosikazi Sethusiwe Ndlovu ongomunye osebenza kungela mbadalo phansi kwenhlanganiso e-Community Health Volunteer uthi i-COVID iphambanise kakhulu abantwana besikolo.
Community kwamfana singena kweze-health and hygiene. Siyancedisa abantu ekwakheni ama-toilet labozigubhu gear for ukuthi siprevention i-COVID. I-COVID ingathi isiphambanise kakhulu ikakhulu ebantwaneni bengasayi esikolo. Abantwana bengasayi esikolo kabasahloniphi, kabasakuyelanga ngendlela yangikhona esasiphila ngayo kakhulu. Ngathi sebesi-abuser langathi nabadala siba-abuser but bona sebesi-abuser.
Unkosikazi Chelesani Mdlongwa osuka ezamanyoni ngohlelo lwe-community health worker uchasisa ngomsebenzi wabo.
Mina ngi-community health worker. Kunceda abantu ngokuthi njengakhathi zesikhathi se-COVID siyasanitiza, siyakhuthaza abantu ukuthi benze uzigubhu giya, siyaweya ama-under five, siyahambela lezigulane.
Kusenjalo lisiyatshona ilanga layizolo kubhubhe abantu ababili kuthi abaphose bafike amachumi ayisithupha 59 bahlolwe bafumana belegcikwane le-COVID-19. Abantu abadlula inkulungwane ezingamachumi amabili lasithupha 26,771 bahlatshiwe okwakuqala ezweni okulethe inani lasebehlabe okwakuqala bedlula izigidi ezinhlanu 5,611,886. Ukuthi abahlabe okwesibili labo sebesedlula izigidi ezintathu 3,575,108. Asebehlabe okwesithathu sebephose bafike ingxenye yesigidi 496,960. Yimele iStudio 7 isemabonyane eKhezi, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo Praxedes Jeremiah. Sithi asidibaneni ngo-6 ukusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lelakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.